Alright, uphindile uphindile ngumntwana wazalelwa eCholocho, uthe ezalelwa eCholocho wasesiya eSouth Africa ehamba nabazali besiyasebenza, wafunda khona ngale wathola i-undergrad degree ne-honors degree. Then ngaba ngumuntu othanda umsebenzi wezandla, so amabhizinisi. So ngase ngibona ukuthi ithi ngibuyele ekhaya, ngoba bathi umuntu uma uhambile ukuyazingela udlele egangeni, so uyakhumbula ekhaya. So yimi loyo ngakhumbula ekhaya, ngabuyela eZimbabwe from South Africa. Ngithe ngifika eZimbabwe ngabona ukuthi no, kumele ngenze something ezangenza ukuthi ngibe even more empowered. Ngase ngicabanga ukuyenasti National University of Science and Technology eBulawayo, ngase ngenza i-master's degree yami. So i-master's degree leyo ngafunda, ngabona ukuthi ukuba ubusiness akusho ukuthi ungafunda kumele kuphela uyedinga umsebenzi ekhampanini. Uyakwanisa wena ukuhlala phansi ubone ama-problems aselizweni lakho, ku-community yakho, nasebantwini abaseduzane lawe. Then ubusubona ukuthi mina into le ngingayiyehlisa njani, umthwalo lowu osemuntwini ngingawuyehlisa njani. So kuyi-solution kwi-problem. I-solution yona lana yi-business idea. So mina umsebenzi wami yikuncedisa abantu abalemicabango yokuthi mina ngingabuya lalokhu, ngingayenza into enje, ngiyakwanisa ukunceda abantu abaningi. Mina ngiyakunceda ukuthi i-idea yakho ibe yi-profitable business, i-business eza kwenzisa imali, njalo wena ube lawe ngumuntu onceda abantu. So it's not about imali kuphela, yikuthi wena unceda abantu, lawe ubuyenza imali, i-business yakho ikhule.
Akusitshela ngamafitshane sibili nge-business yakho ukuthi wenza business bani.
Alright, i-business yami mina yi-startup Greenhouse Academy. So i-incubation hub and accelerator business. So i-incubation hub ukuthi sabe sile building enamatafula, lamakhompyutha, le-internet. Kunabantu abalama business idea but baswela ama-resources. So thina sithi okay, nansi space, we le business idea yakho, nansi i-laptop, nansi i-internet, nansi itafula. Hlala phansi sibonise ukuthi wena ufuna ukwenzani, sikuncedise from there. Yi-incubation process yona leyo. And then kune-accelerator. Sithi wena mhlawumbe akusomuntu wonke olethuba lokuthi aqhubekele phambili ngemfundo yakhe. Sithi okay, wena ingqondo yebhizinisi ulayo, kodwa ukuthi wena ukwazi ukukhompyutha properly kwi-market kumbe ukhulisa ibhizinisi yakho, ubuya sikufundisa ama-business skills, ubuya sikufundise i-financial literacy. Uma umuntu owazi ibhizinisi kumele ube yazi i-value yemali, ubuya sikufundise i-marketing, ubuya sikufundise i-business development. So yikho esikuyenzayo khona lokho.
Yes, singathi-ke kuyini okufundileyo lapho kade ukhona, usitshele lokuthi yiphi university ohambe khona, njalo utholeni ulwazi uzalusebenzisa ekhaya.
Alright, mina bengisePurdue University, bengikwi-track ababiza ngokuthi yi-leadership in business. So bengibuye ngapha ukuthi ngizo-improve ama-skills wami, ukuthi uma ngibuyela ekhaya abantu engisebenzisana labo, ukuba ngcono kwami yikuba ngcono kwabo. So into engiyifunde kakhulu ngapha yikuthi ukubambana labantu yinto eqakathekileyo uma ufuna ukuphumelela. Uma usebenza wedwa uyakwanisa ukuphumelela but kuyabongela impact njengomuntu osebenza la, omuva la, ohamba labantu, osebenzisana labantu. So ikhe ngikufundileyo khona lokho. Ngafunda njalo lokuthi kumele ukuthi sikhangele inkinga esizane lathi. Inkinga lezo ama-solution thina silawo. So mina into engiyifundileyo ukuthi abantu bonke engihlangane labo ngapha, kuze ngihlangane labantu akade be-interested kakhulu nge-business yami, kakhulu kakhulu kakhulu, ukuthi ngithole lo muntu othe you know what, ngicela ukuthi ngi-offer mina ukwenzela the whole rebranding of your business, because ngiyabona ukuthi uyakwanisa ukuhamba khatshana. Into eyithande kakhulu ukuthi mina ngihamba labantu. So into engiyifundileyo ukuthi sibe lama-networking sessions uma ngifika ekhaya. Singakhangela ama-qualifications ukuthi wena ugcine ngo-form bani, ule-degree iphi. Sifuna osomabhizinisi kuphela, singakakhangeli ukuthi wena ugcine ngo-grade bani.
Yes, sibeze sibone ukuthi nxa usufunde sokunje, sibuyele ekhaya abanye bathi uphindile sefunde kakhulu. So kube nzima ukuthi usebenzele abantu, pho uzayenzani ngakhonokho?
Hayi, into engizayenza mina ukuthi njengoba ngisho ukuthi ngifuna ukuhamba labantu, mina ngibone ngathi ngingumkhokheli wabantu, but ukukhokhela kwami angikhokheli ngiphambili, ngingumkhokheli okhokhela esemuva. Why? Uma ngisemuva kungincedisa kahle ukuthi ngibone abantu abaphambi kwami ukuthi ngubani owileyo, ngigijime ngiyemdobha, sibone ukuthi into emuyisileyo ingaphi, njalo uma sengimdobhile ngimsukumisa njani aqhubekele phambili ehambe. So mina ibelief yami ukuthi ngikhokhele kahle kwi-space lesengiso ukusebenzisana labantu lokutrain abantu, ngihamba phambili unyakwanisa ukulibala ukuthi kulabantu abasemva kwami. So mina ngingu-leader o-leader from emuva.
ubona ngani uzaphumelela?
Definitely ukuphumelela vele ukuphumelela angiboni engathi kumele ngiphumelele ngoba isonto akukho ngami kuphela but kulabantu abakhangelele kimi ukuzwa manje ukuthi ngingapha kulabantu abalendileyo ukuthi ha masikhangela into wasenzela zona eseZimbabwe so mayesebuyile selolunye ulwazi uzasenzela okuningi so ukufeyila kwami kahle kahle sengifeyilise wonke umuntu okhangelele kimi.